Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 16 kuNkwenkwezi 2021 kuKeith Dube. Endabeni zethu namhlanje, uhulumende weZimbabwe uthi uzaphanyeka emthethwendaba udaba lokususwa kukamnumzana Lokumalaba esikhundleni sika Chief Justice.
There are so many grounds to appeal the High Court judgment.
Kodwa amagoda athi uhulumende uphakathi kwelitshe lembokodo kudaba lolu.
Sesilento esingathi thina i-constitutional crisis.
Bethukile abantu kulandela imibiko ethi kulo muntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 ophenduke kwele Zimbabwe evela kwele India. Uhlelo lomasiko sixoxa labale minyaka engamajumi amahlanu bejadile eZimbabwe.
Abona esikolo eMadopo mina ngo-1961 nangekuphomfuwo osukusisiwe moyo ekuphomwane.
Salethulela ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Umhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uphuthelele ngesinqumo somthethwandaba we-High Court esithi wephula umthetho ukwengezwa kwesikhathi sokusebenza kukamnumzana Lokumalaba obe ngumahluleli omkhulu welizwe uChief Justice. Umphathintambo wezemithetho eZimbabwe umnumzana Zihambi Zihambi wethule umbiko ojulileyo izolo kusihlwa lapho aveze khona ukuba uhulumende uthukuthele ngodaba lolu. UZihambi uthi kukhanya engani kulabantu abafuna ukugenqula uhulumende besebenzisa imithethondaba. Ukhangelwe ukuthi uhulumende uzaphanyeka kudaba lolu emthethondaba ngokuphangisa. Igqwetha elilwela amalungelo kwaZulu umnumzana Machobana Ncobe uthi kuyamangalisa okwethulwe nguhulumende.
Wonke umuntu waseZimbabwe kungakhathalekile ukuthi ungubani kufuze ukuthi isinqumo somthethwandaba asamukele, ngoba lowo mthethwandaba umthethwandaba osemthethweni. Okunye njalo esikunazelelayo ukuthi njoba betsho ukuthi bazaphanyeka amaphepha e-appeal umbe ukuphisa lesi sinqumo edale eliphezulu le-Supreme Court, kululungelo lwabo lelo ukuthi bakwenze lokho.
Uncube uthi kusobala ukuthi abehluli bonke ababotshiswayo bangeke bathonise udaba lolu.
Inkinga eza kuba khona yikuthi njengoba ama-judges e-Supreme Court la wonke ebebotshiswa angeke abuye ahlale ezwe leyo challenge ngenxa yokuthi lawo angabanye babantu laba ababotshiswayo. Okusho ukuthi sesilento esingathi thina i-constitutional crisis, ngoba akula amanye amajaji angahlala ngaphandle kokuthi kwenziwe ama-agent interviews kufakwe another panel of judges abe-Supreme Court ukuthi bahlale bezwe leso sinqumo.
So abakubandla lezano PF bazonde baganunwa abo ngalokho kwenzakele izolo. UDokotela Zimba Mavaza oligqeda elizimeleyo uthi uhulumende ulelungelo lokuphanyeka udaba lolu emthethwandaba.
There are so many grounds to appeal the High Court judgment. It is a pity that we are having a judiciary which is becoming...
Kuningi okwenza ukuthi uhulumende aphanyeke udaba lolu emthethwandaba. I-High Court bekungamelanga ihlale phansi iphumele isinqumo lesi engani bamele i-Supreme Court. Ngakho-ke kusho ukuthi isinqumo sabo kasilamkanjo ngaphandle i-Constitutional Court ingasemukela. Okwesibili, akulangqondo ukuthi yindaba abahluleli laba bathonise udaba lolu bebathathu. E-High Court kuvele ukukhangelwa ukuthi kumele kube lo mahluli oyedwa. Kukhona ukushaya amanzi lapha, ngoba abanye abezombusazwe bangenele kudaba lolu.
It shows that there is an underhand playing in our judiciary system, and furthermore there is actually a very serious political play at play where judiciary plays politics.
Umamaza uthi imthethwandaba isibanjwe ngenkani ngabaphikisa uhulumende.
It is true that the judiciary is captured. We all know, and it is the truth. There is a war now to remove the government. They failed through sanctions. They failed.
Kuliqiniso ukuthi umthethwandaba usuqanjulwe ngabaphikisa uhulumende. Sokulempi khona manje eyokuzama ukususa esikhundleni uhulumende. Behluleka ukwenza lokho besebenzisa isijeziso zenotho. Okwamanje sebesebenzisa amanye amazwe, inhlanganiso ezimeleyo kanye lemithethwandaba. Umthethwandaba uyingxenye kahulumende. Senkingeni yokuhluthunwa kwemithethwandaba.
Its capture affects the other two arms of government. And in this case, we are in a quagmire caused by the capture of the judiciary.
Umabaza uthi loba kunjalo kukhona okungenziwa ukuze udaba lolu luthoniswe eSupreme Court.
The JSC would recommend the president to appoint retired judges to sit in the Constitutional Court to hear this case.
I-Judicial Service Commission ilakho ukucela umongameli ukuthi adinge abanye abahluleli. Balakho njalo abahluleli abafakwe ngenkani kudaba lolu ukuba baluthonise oluzaphanyekwa nguhulumende. Kwenzakala ukuthi i-Judicial Service Commission idinge abanye abahluleli abanjengalabo asebezihlalele ezindlini zabo.
The president, the country, the JSC, they have the right whatsoever to appoint acting judges of the Constitutional Court.
Bekuna mibiko ethi uJustice Happias Joe usemothiwe. Kodwa isikhulumeli samapholisa uSenior Assistant Paul Nyati uthi kazilutho ngalokhu. Abanye abathonise udaba lolu izolo oluphanyekwe emthethwandaba yinhlanganiso ye-Young Lawyers Association of Zimbabwe nguJustice Jester Charewa noJustice Edith Mushore. Kubikwa ukuthi solumemetheka eZimbabwe uhlobo lwe-COVID-19 oluqhamuke kwele-India kulandela ukubhubha komuntu oyedwa eKwekwe obevela kulelo lizwe. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Iziphathamandla zekhansili yeKwekwe zibika ukuthi kulowesilisa obevela kwele-India obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 zithi sebehlolisisa ukumemetheka kwegciwane leli edolobheni leKwekwe okukhanya engani sebembalwa abantu abalithaphileyo. Lokho kuza ngesikhathi uhlangothi lwezempilakahle lusithi kulabantu abafika phose amachumi amabili 19 abahlolwe izolo batholakala belegciwane leli eZimbabwe. Luthi akulamuntu obulewe ngumkhuhlane lo izolo. Luthi njalo sokulabantu abafika phose inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 579,769 asebehlatshwe okwakuqala ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane lo. Kuthi njalo abantu abedlula kancane inkulungwane ezingamakhulu amabili 231,542 sebehlatshwe okwesibili amajekiseni achiyeneyo asetshenziswa elizweni. Ukumemetheka kwegciwane eliqhamuke kwele-India kwethusa abantu abaningi. Umeya wedolobho leKwekwe unkosikazi Angelini Kasipo uthi basahlolisisa isimo segciwane elibulele umuntu wakuleyo ndawo obevele kwele-India.
No, I thought I confirm of it definitely.
Besingakabutholi lobo bufakazi obufakaza ukuba ngempela le yona i-Indian variant, ngoba umntwana wavela e-India sesiphongucabangela ukuba yilo leli gciwane. Okwamanje sisalindele impumela ezavela ku-lab engxenye yokusasa siyabe sesilayo.
Baningi abantu eZimbabwe asebedlela evalweni kulandela ukubhubha kowesilisa eKwekwe okuthiwa wathapha igciwane le-COVID-19 kwele-India. Omunye wabethukileyo ngumnumzana Melo Sipiri.
Kuyasethusa kakhulu lapha eZimbabwe ukuzwa ukuthi umhlobo we-virus lo osubulele abantu abaningi kwele-India usutholakala njalo lapha. Ngoba lapha eZimbabwe i-health situation yethu lapha emakliniki langaphi ngaphi asilungelanga ukuthi singalisana layo le-virus. Ingasiqeda kakhulu okunye kwamagama.
Uyakhala okumangalisayo uPhiri.
Abantu benze lokho okumele bakwenze ukuze njalo bangalitholi, okunjengokuthi bangaxhumani labantu lapho kulabantu abaningi khona, njalo bafake lawo ma-mask esesibona ngani akusenziwa kakhulu uma sibona abantu e-town lapha emabhasini.
Ingcwethi kwezempilakahle okunkampani yeGama Medical Laboratories usikhwica mfundo elophisibanda uthi abantu kumele balandele iziqondiso zomthetho owethulwa yinhlanganiso ye-World Health Organization ukwenzela ukuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19.
njalo abantu sibathathu ubuhlobo bethu kulabanye abagijimela phambili izinto ukuthi ungafika vele ufika ulutho sethethe kulabanye abathi laba phambili sabona ukuthi bona basoze bewe yini abaqale behlatshwe abanye kanye zalandela kuzoba labanye abalandela emuva
kulabantu abafika phose inkulungwane ezingamachumi amane 38,554 asebehlolwe batholakala bele COVID-19 eZimbabwe kusukela ngombimbitho nyakenye kwaphepha abedlula kancane inkulungwane ezingamachumi amathathu lasithupha 36,318 sokwabhubha abedlula inkulungwane lengxenye 1,582 Ngimele iStudio 7 ngise Harare ngingumevis gama.
Siphindeza xoxa ngodaba lolu losifica mfundo solwayo ngwenya osebenza empilo hospital kobulawayo.
Ukanya igcikwane leli okuthiwa Indian variant leli lingabe selikhona khona phezimbabwe kulabantu ababanjiweyo ababili akade bevele eIndia enkabazwe abantu laba kwagcina sebethelela abanye bagcina sebe ngabantu abalutshiyagalolunye. Yikho ke sokumangalisa kakhulu igcikwane leli njalo selibanjiwe khonapha eSouth Africa eJohannesburg abantu bakithi njengoba behamba kangaka becross iborder abanye bedlula eBidbridge abanye bedlula ezindaweni lezi ezingekho emthethweni yikho ke kungabe leli gcikwane selimemetheka ebantwini njalo leli gcikwane likhanya lithule lisemakhaleni abantu kumbe lisemaphathini abantu nxa selithi liyavumbuluka selimemetheka engani ngumlilo wamaphepha selibulala abantu abaningi yikho kade lokhu esixwayisa abantu sizama ukuthi singaze safika kulesi sikhathi sokuthi abantu sebebanjwe ngulowo mkhuhlane ngoba kungaba lesi sikhathi laba balabadala abadala bazalitshela ngokuthi ngefraser kwayenzakalani kusifa abantu abaningi kakhulu kukhanya ke leli gcikwane leli okuthiwa i-Indian variant leli yilo eselizodiliza abantu kakhulu emhlabeni selibabulele khona le-India lalapha lizingafika lizakwenza lakhona okho izimanga elizenzayo yikho abantu bayaxwayiswa kakhulu kade sixwayisa sizama ukuthi sivimbe lokhu uthi labo abalendlebe abantu balunywa indlebe abathi umuntu okuluma indlebe ngowakho baqinisile kakhulu njalo isala ukutshelwa sibona ngomopho
nxa kunje siphica mfundo solwayo ngwenya kumele abantu benzeni ngodaba lolo
abantu bakithi sebezahlaselwa into embi kakhulu nxa bengalaleli lokhu esikutshoyo akula enye into okumele bayenze ngaphandle kwakhonokho esibatshela khona ukuthi kumele bagqoke ama-face mask bevale amakhala bevale umlomo bengavumi ukuthi baphefumule umphefumulo womunye umuntu bengayenzi isiminyeminye ngoba isiminyeminye lapha yikho lapha abaphefumulelana khona igcikwane selimemetheka okwamagama abantu kumele bahlanze izandla begeze bangaze bahamba bexhawula abanye abantu khona lokhu kuyanceda ukuthi igcikwane lingahambi njengoba lingena lasemlonyeni lingena lasemehlweni alingena emakhaleni kuphela kuqakathekile ukuthi bageze izandla abantu ngesikhathi sonke yikho-ke mahlaba ezulu sesisesikhathini esibi okumele lilalele lithi indlebe nxa lixwayiswa siyalicela ningakela lokhu abantu bazashabalala kakhulu ngoba leli gcikwane ngasiyo gcikwane lokudlala laba abalamathelevishini ababonayo abantu betshiswa khona le endiya sebefile ngaleli gcikwane njalo kwakathesi igcikwane leli alisoze likuphi isikhathi sokuthi uyagula liyathatha umphefumulo wabantu masinyane yikho-ke lixwayiswe kakhulu lilandele izinqumo zenezo ezifakiweyo nguhulumende lingayenzi amaphathi lingahambi lisiyagida lisiyanatha utshwala lisenzani lalaba abathandazayo labo bengathandazi beyisiminyeminye siyalixwayisa mahlaba ezulu selisisiya engozini embi kakhulu
ungaxwayisa-ke abantu ukuthi kuyiwa phambili kumele bekhangele ngaphi langaphi
okukhona njalo yukuthi abantu benanzelele ukuthi leli gcikwane nxa litshaya akula muntu kumbe udokotela kumbe umongikazi ozayenelisa ukuthi avimbe leli gcikwane nxa selibulala abantu kunzima kakhulu izibhedlela zabe zigcwele abantu bengasela oxygini kungasela sokuyikufa kuphela siyaxwayisa kakhulu mahlaba ezulu lokhu asikho kwethusela abantu yikulitshela into engayenzakala phakathi komphakathi khonapha
usikhuca mfundo solwayo ngwenya usebenza empilo hospital sixoxe laye ekobulawayo singangeni kusigaba esilandelayo sesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane kusukela namhla kusiya mhla ka-13 Nkwenkwezi amaqembu alejumi lambili 12 adlala umdlalo webasketball ophansi kwenhlanganiso yebasketball africa league azancikilana eKigali kwele Rwanda imidlalo le kwakumele iqale mhla ka-12 Nkwenkwezi kusungulwa inhlanganiso yebasketball africa league eDakar kwele Senegal kuto kwa miswa kulandela ukamuka kumkutane we COVID-19. Lako kulandela imidlalo le ku www.theball.com. Ukubekela pambili ukulwisana phakathi kwelizwe le-Israel le-Palestine lapho kulabantu abangamashumi amathathu lantathu 33 ababulewe namhla ngamabhomba aphoswe ngele-Israel kuleyo ndawo. So isikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla uEzra Jesus Banda uxoxa lo mnumzana Caleb Khumalo nonkosikazi Sibusisiwe Khumalo asebe leminyaka engamashumi amahlanu betshadile.
Ngabona nesikolo eMadoko mina ngo-1961 nangekuform 4 osukushisiwe moyo ekuform 1. Zange kube le ndaba zothando phakathi kwethu ngaleso sikhathi.
Hayi, abe ngama-seniors ephezulu le ngo-form 1 lokhu sidukazila sizama ukubona ukuthi ngawo.
Uposele lizwi nini lapho?
Oh, uposele lizwi wami ngemva kweminyaka.
Usuqedile isikolo.
Sesiqedile isikolo. Ngingathi ngamapitshane ukuthi okwakukhona ukuthi ayilihlo lami lalivuye. 1961 mina ngisuke eMatoko. Ngambona njalo ngo-1964 ku-church conference eWanezi. Ngambona njalo ngo-1967. Sahamba sonke mina ngisuke eMatoko yena esuka give him challenge siza kobulawayo khona lapho. Okokugcina okuyikho kwavuse indaba yothando ngokuka-1969 sisemhlanganweni webandla njalo ekhona kwemchabeni. Hayi ngemva kwalokho zase zilomali.
Wathi ephoselele lizwi wena wathini? Wathini? Wathi hayi leli jaka ngiyalithanda. Kumbe kuwezuzithi ngamfuna udlala ngamilo.
Akusuka lezinto eziningi ezifikayo ekhanda lomuntu. Okokuqala ngithi sikhuluma ngokuthi ukuphumala ukhumalo lwengulu. Umoya mina sithina sithiwa sinamahole or what have you. Ukazidinga ubona ukuthi kulesi kunokuqiniseka na.
Kumbuyadlala.
Ehe, kodwa-ke hayi. Ngakhona ukuthi sasihlangana ezindaweni zokukholwa laphayana. Njalo esazakala umuntu wakhe nje simazi. Awuthiwa ngukhumukhumu. Ukhumu wayengumuthi nje ovele esazakala ukuthi umuntu olokuqonda. Lasebantwaneni lasekuthi hhayi ngakho ngaleyo ndlela asisakuthatha ngaleyo ndlela sesithi ha ake sikuhlaleke phansi-ke sibone ukuthi kuyinto engasebenza kumbe kuyinto enjani. Kwakhanya ukuthi hhayi umnyama ongelampisi. Sahamba-ke sadlula lapho yikho-ke sekufike esigabeni sokuthi hhayi sibone ngathi umuzi singawakha. Siyavumelana ngani ngezinto zokuthi ubaba walapha ekhaya ngoba kanti hayi ubaba sethuthi nguye ngoyozaba ngoba wakhathapha ekhaya. Ungubaba sonke isikhathi asobaba mhlana umfice khona ngubaba walapha ekhaya. Ekhona engekho ngubaba kuyafana lomama. Lo mama ngumama laye ekhona loba engekho sakubelelana konke lokhu. Njalo khonapho thina sesisiye emshadeni abantu sebesiya emabhutheni sebesiya ngaphi nje ukuba kuhanjwa ukuthi lanxa ngabe kunokukhona ohambe waya ngaphi noma waya ngaphi umuzi ngowantu ababehle sinosithi esakhileyo ukuthi wazi uyefika le ngingaze ngiyefika le umuzi ngowantu ababethi umuzi wethu ngesifuna ukuthi ume noma ngabe una
yikho lokhu mnyelela namhlanje
siyamdumisa uNkulunkulu.
Kambe esingathi khona khona yini esingathi yi-secret ukuthi abantu bahlaleke ukalutho abantu bahlale 50 years bendawonye ngabe kusenziwa kuyini lihlale kangalo kule ndawonye liyake lilo kodwa
yezulu abakade ngikhumbuza ethi khona u-second born wethu bevele isikolo grade 3 grade 2 ubuya esithi hayi ubuya se-convent mina ngiphakathi kwenkinga ukuthi khona utisha ngale ngesikolo uthi ufuna sibhale izindaba zokuthi i-family flight yangakithi iyayibe njani. I have nothing to write. longer than you want to lose.
So, when I got leader, I was asking myself, what am I going to see?
Hi.
What is that? I'm going to be a little bit of a job. I'm going to be a
little
bit of a job. I'm going Lawa zangu mfakisani.
Aige, wala mtanje nge, simalapa, kutile lo masiko lo kumpila kwa bantu nsugu zonke. Wisilo Ezra Chisa Spanda, ekokla lo mnumza na Kaleb Kumalo, lukosika zisibusisiwe Kumalo. Bale mnyaga inga machumi ama tanu, pechatile. Linga kutuwa luta balolo, kusasa ntambama, kutile lo Life Talk.
Sina masiwa we, sina masiwa
Sike sizwe ezokholo lesiKristu silontukamele komo.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontukamele komo. Lamhlanje ngilomfundisi uSenisifanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa, ngiyabonga njalo ukuamukelwa kulolu hlelo.
Usiphatheleni lamhlanje?
Besithakazelela usuku lwabasebenzi, ngakho ke ngifuna ukuthi namhlanje sikhangele kuGenesis chapter 2 verse 15. Ithi yona inkosi uNkulunkulu yasimthatha umuntu yambeka ensimini yase Eden ukuba ayilime ayilondoloze. Siyananzelela ukuba uNkulunkulu eqeda ukudala umuntu, enye into uNkulunkulu ayibekayo wayilungisela umuntu yikuba umuntu asebenze. Siyabona ukuthi lapha ilizwi likaNkulunkulu liyakhuluma ukuthi wabekwa ke uAdam engadeni yase Eden ukwenzela ukuthi ayilime ayilondoloze ibenhle. Konke lokhu kusenzakala umuntu wayengaqalisi ukuthi amelane loNkulunkulu awe isono singene. Ngakho umsebenzi waba khona isono singabi khona. Kuthi ukuthi uNkulunkulu ebusisa umuntu emdala embusisa esithi lokhu kuhle akwenzileyo. Konke khona okugoqela lokuthi kumele vele yena umuntu asebenze. Ngakho siyananzelela ukuthi lapha uAdam kazange atshone isikhathi sonke elele ezikholisela nje, kodwa uNkulunkulu wathi kuye kasebenze engadini ayilondoloze ibenhle. Ngakho ke kunjalo lakithi, uNkulunkulu usibizela ukuthi sisebenze. Ngakho umsebenzi uyingxenye enye ukukhonza uNkulunkulu. Ngesikhathi esiningi abantu sebathatha umsebenzi njengento enzima, sebathatha umsebenzi bekhangela ngelihlo lalapho umuntu esethuke uNkulunkulu. uNkulunkulu ezethi kuye ngokuginqa kwakho yikho zadla ngakho ukuthi uzabe ulima emhlabathini kube nzima. Kodwa ufuna siwukhangele ngalesi sikhathi ngalapho umuntu engawe ukuthi kwayivele kuyingxenye uNkulunkulu ayedalile eyokumkhonza, ukuthi nxa umuntu sekhona phakathi kwakhe umuntu afaka ukulangelela ukusebenza. Ngakho ke nxa umuntu sewile, siyananzelela ukuthi nxa singena kuTestament elitsha, uJesu weza ukuzovuselela ubudlelwane bezinto zonke njalo ukusibisela esigabeni lesiyana esasikiso sona isono singangeni. Siyananzelela ukuthi yena uJesu ngwakhe wathi khula wayevele esebenza lo babakhe uJosefa bayibona besebenza ukubaza. Siyananzelela njalo ukuba uJesu ebiza abafundi bakhe wabafica besebenza, azange ayedinga olova, wafica abafundi bakhe besebenza bethiya begola inhlanzi. Sifica abanye bengama tax collector, sifica besenza imisebenzi ehlukeneyo. UJesu ebabiza nje ubabiza bengabantu abasebenzayo. Sesiyagqiba bazalwane bami, ngifuna ukulikhuthaza namhlanje ukuthi inkosi iyabusisa umsebenzi wezandla zenu. Akulandaba ukuthi kumbe wenza uphi umsebenzi kumbusebenza ngezandla zakho kuphela kumbusebenzele omunye umuntu kumbe ilaba sebesebenze ebulenjini kumbe uNkulunkulu kunika amanye amacebo kumele konke khona ukukulethe phambi kwakhe ukuze uthole isibusiso esivela uNkulunkulu asithandazeni baba ngegama likaJesu sithandazele izisebenzi zonke ezikhona eZimbabwe lezingaphandle kwelizwe lethu siyabathandazela uNkulunkulu busisa usebenza kwabo usebenze wezandla zabo babusise uNkulunkulu nxa besebenza ukuze lokho abakwenzayo kuphumelele kulethe inotho kulethe ukuthula empilweni zabo ngegama likaJesu siyathandaza amen
lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisipanda Tiani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami linkungo
Siyabonga kakhulu untungami linkomo Okwamanje sokwesikhathi sohlelo lwabatsha
Lingali tshona njani mthokazo omuhle zimpapo omuhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje igama nguMike Wobe namhla sixoxa lo Samantha Sibanda oyinhlanganiso ye Science of Hope Trust sixoxa ngohlelo obeluphathwe yinhlanganiso ye Deaf Women Zimbabwe lapho babekhangela indaba zokuhlonitshwa kwamalungelo abesifazana abakhubazekileyo ikakhulukazi indaba ze gender based violence Masibanda ngiyakwamukela kuhlelo awusitshela okuningi ngalokho okuphume kuhlelo oluphathwe yinhlanganiso ye Deaf Women Zimbabwe
Ngiyabonga kakhulu Mike uhlelo kade senzwa yi Deaf Women Included belumayelana lokufundisa amaqembu kanye lenhlanganiso eziyenza ama services e gender based violence kukhona abanye abapha abantu indawo zokuhlala nxa kumbe sebehlunguliwe kumbe sokulento eyenzakeleyo kulabanye futhi njalo abathi kumbe bayakuncedisa nxa sokumele ubophise umuntu so bonke laba bantu babenxusiwe abayenza ama-services achiyetshiyeneyo befundiswa ukubana bengancedisa njani abantu abakhubazekileyo so kulezinto eziningi esazibonayo njengokuthi for example izindlu lezana ezithi nxa kumbe umuntu efuna ukuthi edinga indawo yokuhlala kwesisikhathi wheelchair yabingangeni Uthola ukuthi kumbe umuntu le disability sehlezi akalandawo yokuhamba ngenxa ukuthi ama safe houses lawo awangeneki. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi akula interpreter. Nxa sokumele ukuthi umuntu lwana o deaf ehambe ethola ama services uthola ukuthi akula interpreter. So sasikhuthazana lenhlanganiso kakhulu ukuthi even kuma programs abo kumele befake abantu abakhubazekileyo.
Phansi kwe-lockdown eningi labantu bahlangana ngodubo lwe-gender based violence ikakhulukazi abantu abakhubazekileyo. Njengoba sekulesikhathi eside i-lockdown yaphela kukhona osekutshintshile na.
Mina into engiyibonayo Mike ukuthi lockdown or no lockdown ama cases e-GBV against abantu abakhubazekileyo are underreported. Sakuthola njalo abe Deaf Women Included bayenza ngakho i-documentary ababeyitshengisa abantu ukuthi konkona most of the times umuntu oyabe engu-perpetrator uyakwazi ukuthi ebe ngu-support person nguyokuncedisa endlini nguyokuphushela i-wheelchair yakho so ukuthi uhambe wena e-reporter akwenzi ngoba uzafuna usizo kuye ukuthi efika kuleyo police station so kulezinto eziningi ezinye esasiwabona njengama-inclusive strategies esingawayenza njengenhlanganiso and sibavula ingqondo ukuthi alright yikuyini okungayenza zakala balutshwane abantu abakwanisayo ukuthi befinyelele e-police station bekhuluma izindaba zabo abantu abadefi kakhulu zabona ukuthi kwesinye isikhathi uyabe engazwanani labantu bakhona and the moment involve interpreter so kusitsho ukuthi indaba yakhe sisaziwa ngabantu abaningi akusela privacy so kuyenziwa futhi ngomunye umsebenzo esawenzayo as an organization ukuthi i-Deaf Women Included yayenza i-guideline incediswa ngabe JSC which is i-Judicial Council eZimbabwe ukuthi bebe lama guidelines of ama sign language interpreters these are other things ezinye zikhona ukuthi umuntu odeaf ukuthi ehambe ayireport issue yakhe sakhuluma ngendaba zonelezi zama ethics uthi nxa umuntu esekutshelile information yakhe akumelanga wena usuhambe usihlambaza information leyo.
Ayi masibanda isikhathi sesesidlunga mangoyi, siyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo sulukandaba. Sesifikile emaphethelweni ohlelo lwanamhlanje, lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo lwe-Live Talk The Connection 8 to 9 PM khonapha emsakazweni we-Studio 7 olebalulisayo. Igama lami nguMike Gobe. Bye bye.
Siyabonga Mike Hobe. Singakagqibi uhlelo lwamhlanje, wathi sibone ebesilazo. Uhulumende weZimbabwe ukuthi uzabhanyeka emthethwandaba udaba lokususwa kukamnumzana Nokumalaba esikhundleni sika-Chief Justice. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Oliver Lisayo ngukhipsdube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 AM.